Uthole lokhu ngamakhosikazi ezinduna abahlala eMathebeleland North enkabazwe leMathebeleland South. Ebanikeza inhlanyelo le, unkosikazi Mnangagwa uthe bajonge ukuvuselela okwakulinywa endulo okusobala ukuthi kwakunceda abantu isikhathi sonke ikakhulu nxa izulu lingani ngemfanelo. Uthi kukhangelelwe ukuthi kuza kuba leziphala zamakhosikazi ezinduna ezizanceda kakhulu abaswelayo abanjengentandane labantu asebekhulile.
Sizakwenza imincintiswano yokulima ukudla kwesintu sisenzela ukuthuthukisa iziphala zamakhosikazi enkokheli zomdabu. Iziphala zazikhona lasendulo, iziphala zabogogo zilokudla okulohlonze.
Kukhanya amakhosikazi ezinduna ayakuthakazelela lokhu. Omunye wabathabileyo unkosikazi Regina Nyeluswi, ikhosikazi lenduna uShana.
Ngituhlelo lubuye kuhle ngoba nakade sesihlupheka vele emakhaya. So uhlelo lolubuye kuhle ngona sizathatha imbewu sinika amavillage yethu bahlanye balime bangalima sesiwisanda banisekwisa kusiphala sikamama.
Unkosikazi Phindile Mkhwananzi, ikhosikazi lenduna uNgungumbane uthi uhlelo lokulima izilimo lezi luzabanceda kulandela ukuguquka komumo womkhathi elizweni.
Since sokule climate change, I think kuzasinceda since izulu selinjani selisiba lelutshwane, i-small grains lezi zizasinceda ukufida abantu esigabeni.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Chathiwa Sibanda, ikhosikazi lenduna uMasendu othi bazazama ukuhlanyela inyawuthi lokunye ezivandeni zabo ukwenzela ukunceda abaswelayo.
Lizasincedisa ekubani izulu nxa selinethile ukuthi silime izilimo lezi. Sizazama ukuthi sincedise ukuhlanyela ezingadini, sincedise abanye.
Unkosikazi Florence Chibhala, ikhosikazi lenduna uWange uthi uhlelo lolu luzathuthukisa imuli zesigaba sakhe ngoba bavele bengelanhlanyelo.
Uzanceda kakhulu le ndaba yokuthi sizafundisa abantwana esihlezi labo bona ngale makhaya ngokuyahlupha ukuthi bethole inhlanyelo. Kodwa njengoba sesinikuhlelo le, kumele sibatshengise ukuthi thina njengomama siyenzani ukuze ukuthi bekhophe labo benze into ebonakalayo ukuthi bayazincedisa labantwana.
Amakhosikazi ezinduna athi bekuvele kunzima ukunceda abahluphekayo ngenxa yokuswelakala kwenhlanyelo lokunye okulinywayo. Unkosikazi Caroline Nekatambe, ikhosikazi lenduna uNekatambe uthi luzanceda okumangalisayo uhlelo lukankosikazi Mnangagwa.
Uhlelo lukamama luzansiza kakhulu because all along bekunzima ukuthi ingxenye yecupha esiphaleni sikababa, but kathesi njengoba sesile siphala sethu esikamama, umuntu angabuya lawe esumsiza.
Isiphala samakhosikazi enkokheli zomdabu siyaqala elizweni. Bekukade kulesiphala senkosi, kodwa lokhe ilizwe libhekane lendlala kanye lokuguquka komkhathi, induna eziningi azisela kudla eziphaleni. Unkosikazi Mnangagwa uthe ngokuya kwesikhathi ngemva kokulima ukudla kwendulo kuza kuba lemincintiswano yokupheka ukudla kwesintu ukuze abantu elizweni baqakathekise ukudla kwabo okuzakhwabithwa la izethekeli zelizwe kulethe le mali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.